Abantu abaningi kakhulu kwabezemfundo namasiko esintu samaNdebele bahlulukelwe kakhulu ngokubhubha kukaMpofu. Indodakazi yakhe yokugcina unkosikazi Nokuthula Mpofu kayizwana ulandisa ngokubhubha kukayise.
Uvese kule obe mnyaka embalwa ube lezifo ekade zisaziwa, kodwa ke ubaba ube ngumuntu oqinileyo iminyaka yonke leyo. Ube kunqoba, ubeke angene esibhedlela kodwa aphume. Okwamanje kukhanya kumqinisile, silosizi. Okuyikho kakhulu khulu okwenze ukuthi ukhulu asichiye yikuthi ube le renal failure.
Uyaphambili uMampofu egcizelela ngemisebenzi emihle kayisa ayenzela uZulu.
Ubaba ube ngumuntu othuthukise ilizwe engasomuntu okupolitics. Ube khona ku-education kakhulukhulu. Ubambe isizwe efundisa abantu waze waphutsha eqeda eretire. Ube sengu-deputy secretary we-education. Ubaba ube ngumlobi, ubebhala amabhuku akade setshenziswa lezikolo.
Umuyi usebenze kakhulu engumbalisi njalo engumphathi wezikolo ezijiyeneyo eZimbabwe, njalo eloba lengwalo zakhe. Umnumzana Boniface Ndimande owayesebenza kugatsha lukahulumende lwezokulima laye engunobhala yikho aqala kwazana lomunye uMpofu, uncoma kakhulu okwenziwa nguMpofu.
Wakaba yi-deputy secretary ye-education, wasihlangana emhlanganweni yama-committees yama-secretaries lama-deputy secretaries and so on.
UMpofu ngutitsha omdala, ufundise abantu abaningi akula mntu ongamaziyo, njalo waziwa njengomuntu obe ngumlobi njalo lamasiko ewazi kakhulu ecasisa izinto eziningi. Ya, ikholwa eliqinileyo elebrother, njalo ube ngumuntu othanda ukuhlabela, ehlabela kuhle emagwayeni esaqinile. Ngithemba ukuthi kuzaba khona omunye ozathanda ukuloba, ozathanda njalo isinto esiqondane laye, asilobe ngendlela uMpofu asilobe ngayo.
Ngaphandle kokufundisa amasiko lokuloba ingwalo, uMpofu wayengumculi omkhulu, njalo-ke emazi uNkulunkulu okwenza wathandwa ngabantu abaningi. Omunye obonga uMpofu ngokumfundisa ukucula ecaweni umntunzana Sam Sibanda.
Ngathi ngimaze kakhulu ngo-1977 kulu ngigudlane laye ngaleso sikhathi. Kube kuhle-ke ngoba ngazane laye ekuhlabeleni, mina ngibe ngithanda ukuhlabelela ngaqondana laye-ke. Nguye owayeyi-choir master yethu ye-Brethren in Christ. Izinto ezesintu eziningi, isintu kwakuphilwa kanjani, izinto zazihamba kanjani, ijaha nxa ngalikhula kufanele liphatheke kanjani, izinto obezazi kakhulu, silahlekelwe kakhulu kulokhu.
UMpofu wajwa ngunkosikazi wakhe eminyakeni emine eyadlulayo. Usemlandele, njalo-ke ubhubhe ekhala ngomntanakhe ongumfana uNkanyiso. Wayehlala kwele Melika okuthiwa wagcina ukukhuluma laye eminyakeni elithumi lantathu 13 edlulileyo, njalo kaziwa ukuthi ungabe. Umnumzana Stanley Mpofu umfowabo kamuyi udabuke kakhulu ngokutshona kukaMpofu.
Ukuthi silahlekele kakhulu lundoda, ukuthi asazi ukuthi kumbe ebantwaneni ukuthi umntana uNkanyiso ungumuntu osele 13 years wacatsha ese-United States of America. Simazi ukuthi waya waphongukuhamba nje wayefundisa eNew York City, waphongunyamalala ebalisi English khona ngani. Asimazi ukuthi ungaphi, ngoba nguye umuntu sesicabangele ukuthi uzafuza yena sele amankazana intokozo lonokuthula.
UMpofu utshele uZulu isipho solwazi ngengwalo zakhe eziqoqela ezithi wangithembisa lami akusoka lingenasici lelitsha elithi Sithini siNdebele. Ubeseloba elinye wadlula engalethuleli uZulu. Ukhandelwe ukubekwa eceleni kwenkosikazi yakhe epulazini lakhe elise Warringham esiqintini semzingwane ngolwesithathu. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.